sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 29 kuLwezi 2024 uGibbs Dube. Yendaba lesethu namhlanje.
Nazela kude budget zayina zayo icela isi ijima ifuna ukuthi ethatha lezi mali kulaba abachikeni namabhiza kuchona ukuthi amakampani azethile kudonza ayicine evalile.
Inhlanganiso ezimela izisebenzi sezisole kakhulu umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube ngokwethesa amabhizimusi labathengi imithelo emitsha.
Abantu sebengaqala ukukhululeka, abanye futhi sinanza ukuthi bebengelayo imali ngoba abantu belungiselela ukuthi baye emakhaya njengoba kusiyavalwa ngenyanga elandelayo. Abantu besiya kukhisimusi.
Uhulumende wakwele-South Africa usengeze isikhathi sokusetshenziswa kwama-Zimbabwe exemption permits. Uhulumende uthi uzanika iqembu le-Zimbabwe Warriors imali yemidlalo ye-Africa Cup of Nations ezadlalelwa kwele-Morocco. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ezimela izisebenzi sezisole kakhulu umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube ngokwethesa amabhizimusi labathengi imithelo emitsha sithi lokhu kuzabulala amakampani la kuphindwe kuthwalise nzima abantu abavele besidla imbuya ngoluthi. Esethula uluhlu lwendleko kahulumende i-budget yomnyaka ozayo izolo, uNcube uthe kusukela mhla ka-1 ngoZibandlela ukudla okuthengiswa kuphekiwe emakhefa okufana lenyama yenkukhu, ipizza, ama-chips, ama-donuts lamabhega kuzahlawulelwa umthelo we-0.5%. Eminye imithelo emitsha ifakelwe amakampani asathuthukayo akhoqela lawo athengisa impahla zokugqoka, izimota lezinto zokwakha. Le yinto esolwa izinhlanganiso eziningi ezigoqela yababalisi e-P2Z kanye le-ZCTU. Siqoqe lesiphathamandla se-ZCTU uMnumzana Ambrose Sibindi.
Iphutha elihle lenzalo elikhulu ukuthi i-budget ifakwe yame ku-local currency. Izik ihlala iphela amandla isikhathi ngesikhathi. Yathi iqalisa kwathiwe i-$1 13 zik. Kade singayikhangela sikubo 25-26 khona ngale. Ukuthi ufake ibhajethi ngezik kutsho ukuthi ilizwe lizadonsa nzima. Lezo mnotho elizwe soze zivume ukuba naziqhubeke siya phambili. Okwesibili, sinanzelela imithelo ukuthi ifakiwe la khona phambi ukuthi kube yiyo eza kusebenza ukuthi ivuse ilizwe. Into esihluphayo ukuthi ungananzelela kathesi njengelizwe sibe lohlupho olukhulu lokuthi akuzange kube lezulu abantu bayalapha. Kwaba lohlupho lokuthi njalo amakhampani avule avala, amanye asuka lapha eZimbabwe aye kwezinye indawo. Kuyasithengisa ukuthi i-industry yethu kumbe i-economy yethu ayenelisi ukuthi ihuge abantu ukuthi babuye, kodwa iyaxotha abantu. Sinanzela futhi le-budget zayina zayo ukuthi icina isigijima ifuna ukuthi ethatha lezi mali kulaba abachikeni namabhiza obhiza inlaba khona phana kule ngozi futhi ekuthi vele amakampani anadonsa nzima kuthona ukuthi amakampani azehlile ukudonsa acine evalile bese kukhweze sithi thina i-unemployment abantu abangaqhatshwanga. So-ke le-budget siyayibona ukuthi iyasilela kuleso sigaba.
Kodwa akukho yini elikuncomayo njengezisebenzi elingathi kuzaliphathisa?
Kunzima ukuthi kube lento singathi nansiyane siyibambayo khathesi. Ngoba nxa vele i-foundation ingaqinanga kuhle kube lohlupho olukhulu. Lakhona ukuthi kuthi amakhampani akulanto ezahuga abantu lobezivula amakhampani kulohlupho njalo khona kwabo. La ma-tax aloko eqhubeke phezulu. So ngokunjalo thina njengezisebenzi besicabanga ukuthi hhayi uhulumende kumbe ibhajethi leyi izakwehlisa ama-tax njengabantu vele bedonsa nzima. Ngabe kube njalo inxebe esadiko siphosa sikubambe kodwa okwakhathesi hhayi eqinisweni kunzima ukuthi ungakhuba sikuthi sikhona ungathi okungasikhathisa njengezisebenzi kumbe okasikhona njengabahlale bezibabhelokhwana sibona sibile siyaqhubeka sisekunzimele.
UMnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso emela izisebenzi i-ZCTU. ubexoxa lontukameni Gomo weStudio 7 ekobulawayo. Umnumzana Mthuli Ncube wazise njalo ukuthi uhulumende usefake eceleni imali engange 813 million zik eqondane lokuthengela abantu abayizigidi posezi isitshiyangalombili 7.9 million abalambayo ukudla ngomnyaka ozayo. Uthi enye imali engange 110 million izavela kunhlanganiso ezizimeleyo ezisebenzisana lohulumende ezifana le-WFP. Umbiko lo uza ngesikhathi indlala isidla ubhedu elizweni njalo ikhangelelwe ukuqhubeka ngomnyaka ozayo. Sixoxe lomnumzana Vumani Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso esebenza lozulu wemaphandleni ye-Rural Communities Empowerment Trust.
Nxa ezafaka imali engange 813 million yezigi ethi ubhajethela ngayo indaba enzulu kangaka eyokudla, kufana lokudlala nje, kufana nje lokuthi akulanto ayenzileyo ngokubana imali ekhangelele ukuthi iqale ukusebenza kumnyaka ozayo. Okuyikuthi nxa uvele siyikhangela siyazi ukuthi kusiyaphela umnyaka lo uyabe ingasathengi lutho. Yikho ngisitsho nje ukuthi kuvele khona ukuhlela inhlelo zakhe ngemali yezigi ekuqaleni yinto efiphaza ithemba kuzizalwane eziningi kakhulu ezemakhaya ezikhangelane le ndaba yendlala esabekayo. Kungakho ke kakutsho nje kakubeke emhlophe obala ukuthi hayi ukhangelele ukuthi indlala izaqedwa ngama development partners lawo asewanike umlando ukuthi inkangelelo yakhe iku 110 million ezavela kibo.
Uthi njalo uMthuli Ncube ukudla okuphiwa abantu ngohulumende kathesi sokwenze ukuthi indlala ingazwakali kakhulu ebantwini. Ungathi kuqondile yini lokho nxa likhangela isimo esisemaphandleni njengenhlanganiso esebenza lozulu?
Inkulumo ethunuka abantu, inkulumo ethinta empilini yabantu, ilethe ukuhlokoma kakhulu ngokubana ukhuluma into engayisiyo. Abantu baphezu kokugalula endlaleni, sikhuluma kunje, abantu kabala kudla, abantu abakutholi ngokufaneleyo lokho kudla kuvela kuhulumende. Kungakho ke ukuthi ethi yena inhlelo zikahulumende sezenze ukuthi abantu kuphungule indlala, abantu bangaze bezwa ubunzima bendlala. Hayi kakusikho qiniso, laye uyakwazi ukukhuluma ukuthi ukhuluma into engayisiyo, ukhuluma into engabambekiyo, ukhuluma into engenzakaliyo emakhaya. Angakutsho mhlawumbe ukuthi athi yena izinto ezimqoka okunjengempuphu hayi kuyatholakala emavinkilini, kodwa kutholakala ngokuthi abantu bazithengele.
Umnumzana Vumani Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso esebenza lozulu emaphandleni e-Rural Communities Empowerment Trust, ubexoxa lontukameni Gomo weStudio 7. Kusenjalo, incwadi zenotho zithi ukuze umnotho welizwe ututhuke ngesilinganiso sokuyisithupha ekhulwini i-6%, njengokutshiwo ngumphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube, kumele kuqale kulungiswe udubo lwamagetsi. Enye yalezi ncwadi umnumzana Masimba Kutshera uxoxa ngalolu daba lotabuka Ncube weStudio 7.
Ludubo olukhulu kakhulu, njalo ngibona njengani ukuzaphazamisa into eziningi kakhulu, ikakhulu okhangelelwe ngubaba Ncube ukuthi umkhulu ungakhula nge-6%. Ngoba siyakwazi sibili ukuthi ama-industry anjenge-mining le-agriculture afuna amandla kagetsi ukuthi asebenze kahle.
Umnumzana Ncube ukhulume njalo ngokuthi kuza qhubekela phambili kungela mithelo ebhadalwayo nxa abantu bengenisa imitshina yamagetsi, njalo abantu beza kuba bengabhadali njalo imithelo eyokungenisa i-LP gas elizweni. Libona sengathi lokhu kuzaphathisa kakhulu na?
Dubo olukhona ukuthi ukuswelakala kwamagetsi singathi i-long term problem. Imitshina okhuluma ngayo imitshina ebiza imali eziphezulu kakhulu ukuthi ama-companies amaningi ngeke bakwanise ukuthi bangenise leyo mitshina, ukungasenani ukuthi izangena duty free.
Pho yikwini okungenziwa ukuze kuqedwe udubo lolu njalo nxa lungaqedwanga ingathuthuka nayo inotho
uthi nxa kuyukuthi sifuna ukuthi ube lentuthuko sibili kumele silungise indaba ze-power generation. So uzabona ukuthi kumele uhulumende abuye lamanye amaqhinga okuthi laye aqalise ukulungisa indaba leyi okokuthi sikhangele engxenye 3 to 5 years from now, ngoba indaba yamagetsi ngeke wayilungisa masinya.
Umnumzana Masimba kutshela yingcwethi yezenotho njalo esebenza nenhlanganiso ye-Disability Rights Center ubesecingwani lesitudio 7 esebhilitane. Umphathintambo wogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa usengeze isikhathi sama-Zimbabwe Exemption Permits ngomnyaka ogcweleyo. Uthi uzokhumala usipha lolu daba ese-Johannesburg kwele South Africa.
Umnumzana Leon Schreiber lamuhla wethule umbiko othi abadabuka eZimbabwe abalamaphepha la bazawasebenzisa kuze kuyefika umhla ka-28 Lwezi omnyaka ka-2025. Isikhathi besiphiwe lamaphemiti besivele siphela namuhla. Uschreiber uthi lokhu kwenzele ukuthi agcwalise isinqumo somthethwandaba we-High Court ePretoria, wona owathi ukusebenza kwalamaphemiti akufanelanga kumiswe kungakhulunywanga kuqala lezizalwane zeZimbabwe ukuze sikhulume ukuthi ukumiswa kwawo kuzaphazamisa kangakanani impilo zabo. Ngalesi sikhathi esengeziweyo, uhulumende uthi akufanelanga kube lophethe liphemiti obotshwayo kumbe obhindiselwa eZimbabwe ngesizathu sokuthi ipassport yakhe ikhombisa ukuthi iphemiti yakhe siyaphelelwa isikhathi. Abalamaphemiti la bayavunyelwa njalo ukungena lokuphuma santando kwele South Africa ungela mgoqo. Akula muntu ofanele abambe ngamandla abalamaphemiti la ukuthi bamuphe ubufakazi bencwadi ekhombisa ukuthi baselizweni ngokusemthethweni, njengoba ubufakazi balokhu kuyilolu gwalo olwethulwe ngumphathintambo ngokomthetho wesisekelo sombuso. Izizalwane zeZimbabwe sezethule imibono etshiyeneyo ngodaba lozokwengezwa kwesikhathi samaphemiti la. Umgcinihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo besifazane beZimbabwe kwele South Africa, ezim imbokodo, unkosazana Victress Matutu, uthi bebahlukumeza kakhulu ukuthi uhulumende avule avale amaphemithi la ngesikhathi sakhe.
Asisakwazi ukuthi siye emabhanga siyovula ama-akhawunti, awukwazi nokuthi noma unencwadi zokushayela uhambe bese ziphelwe isikhathi uhambe uyozivuselela, abavumi. Awukwazi nokuthi uyethola incwadi zokushayela ezintsha ngale-ZEP lama-extension ayenziwayo.
Umnumzana Lance Mlilo, umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo ezizalwane zeZimbabwe kwele South Africa, e-Progressive Zimbabwe Foundation, uthi ukwengezwa kwesikhathi samaphemithi la kwenzeka ngesikhathi esihle lapho nezinga lokuzingelwa kwabokuza abangela maphepha uvele selikhwelile.
Siyakhumbula ukuthi abanye bese bevalelwe ama-bank accounts abo, abanye njalo bese besesaba ukuhamba etrading. Ngokunjalo ngicabanga ukuthi bazothola lokukhululeka ukuthi bahambe bayemakhaya.
Umnumzana Ngqakuthi Mabhena, umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uthi bayemukela ukwengezwa kwesikhathi samaphemithi la, njalo kuyajabulisa ukuthi uSkyper uthi uzalandela okwathiwa ngumthethwandaba engakenzi isinqumo ngesiphetho salamaphemithi.
Abantu sebengaqala ukukhululeka, abanye futhi sinanza ukuthi bebengelayo imali ngoba abantu belungiselela ukuthi baye emakhaya njengoba kusiyavalwa ngenyanga elandelayo, abantu beziya kukhisimusi.
Kodwa-ke ezinye izalwane zakwele South Africa azivumelani lesinqumo sikahulumende sokwengeza isikhathi salamaphemithi. Umkhokeli wenhlanganiso ye-Operation Dudula, unkosazana Zandile Dabula, uthi lube phule inhliziyo ugatsha lwendaba zasekhaya.
We were expecting ukuthi bazowakhansela because the employment rate is way too high la South Africa and imisebenzi eminingi ithathwe yibo abantu bokuhamba.
Kulezi zalwane zeZimbabwe ezikhose zifike inkulungwane ezingamakhulu amabili 178,000 ezilamaphemithi e-ZEP. Melestory 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
linjani balaleli bomsakazo we Studio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVio eNdebele. Ngena khona manje kuVio eNdebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelink efakwa kuma WhatsApp groups eVio eNdebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVio eNdebele WhatsApp channel. Ku WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VIO eNdebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Sesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ijale lePhalamende kwele Australia selethule umthetho ovalela abantwana abaphansi kweminyaka elithumi lasithupha 16 ukuba bengasebenzisi inkundla zokuxhumana ezigoqela iFacebook, TikTok, Snapchat, Reddit, X leInstagram. Abazehluleka ukulandela umthetho lo bazahlawuliswa $33 billion. Umthetho lo kumele upasiswe lidale leSenate. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba sokulokuxokozela okumangalisayo kule Namibia osekudluliselwe phambili ukhetho olensuku ezimbili luqhutshwa kulelo lizwe. Abaphethe uhlelo ukhetho lolu bathi imitshina yabo yokuvotisa kayisebenzi ngemfanelo. Indawo zokuvota obekumele zivalwe ngolwesithathu seziza kuqhubekela phambili zivotisa uZulu kuze kuyefika kusasa. Okwamanje sike sizwe imibono kahulumende weMelika. ELeMelika selethese izithezo zenotho abantu abayisithupha abakhokela iHamas edlelana lele Iran abebedinga indlela ezijeneyo zokuthola izikhali lemali. Lokhu ngokwesithiyagalolunye ukuthi eleMelika lethese inkokheli yeHamas izithezo lezi selokhe iqembu leli lahlasela kwele Israel mhlaka 7 kumphupho nyakenye lapho labulala abantu abedlula inkulungwane 1200 okoqela abangamajumi amane 40 abadabuka kwele Melika njalo lathumba abangamakhulu amabili lengxenye 251. Lokhu kwenza ukuba kuqhamuke impi phakathi kwele Israel leHamas elokhu ihlaselwa ngele Israel eGaza osokubulewe abantu abanengi. Ababili abangamalunga eHamas abafakelwa izithezo lezi okwamanje baseGaza. Omunye wabo umnumzana Basse Munayem olesikhundla esiphezulu kuqembuleli njalo kwaziwa ukuba ulobudlelwano lele Russia. Omunye wakhe nguGazi Hamad, umhleli wezindaba owanikwa imvumo yiHamas ukuba ayikhulumele. Umbiko owethulwe luhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngezemali ole-US Treasury Department uthi uHamad nguye owayekhokhela ukungena lokuphuma eGaza kwalabo ababethwala insimbi zokwakha imigodi yebutho etshonayo esabalale endaweni eziningi ezigoqela phansi kwezindlu zabantu maGaza. Uhlangothi lwe-Treasury Department luthi abanye abathathu abafakelwe izithezo lezi bahlala kwele Turkey. Omunye wabo ngu-Abdi al-Rahman Ismail Abdi al-Rahman Kanimat osehlale isikhathi eside ekuHamas njalo wadlala indima enkulu ngomnyaka ka-1997 kuze kubhonjwe isakhiwo sokuphekela ukudla eTel Aviv kwele Israel. UMusa Daud Mohammed Akhari ngomunye njalo okuHamas okuthiwa udingela iqembuleli imali ehanjiswa eGaza le-West Bank. Wake watholakala elecala lokuthumba lokubulala abantu. USalama Mari laye okuHamas yena waziwa ngokudingela iqembuleli imali. Wake wavalelwa entilongweni kulandela ukubulawa kwesoja lakole Israel. Owesithupha ofakelwe izithezo lezi nguMohammed Nazal omele iHamas ekumemethekiseni inhlelo zabo emazweni achiyeneyo. Usesekele iHamas okweminyaka engamajumi amathathu 30. Ophethe okwesikhatshana isikhundla sikamabhalani omkhulu ohlangothi lukahulumende weMelika olwe-Treasury and Financial Intelligence uBradley Smith uthi uhlangothi lolu lusebenza kugadalala ukuze kuphazamiswe inhlelo zeHamas. Isikhulumeli sohlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana namanye amazwe olwe-State Department uMnumzana Matthew Miller uthi akulalizwe okumele lidlelane leHamas. UMiller uthi elemelika lizaqhubekela phambili lisebenzisa zonke indlela ezokuphazamisa okwenziwa yiHamas labadlelana layo.
Le yimibono kahulumende weMelika.
Wezemidlalo umphathi ntambo kahulumende obona ngemali zelizwe uMnumzana Mthuli Ncube uthi kuzanikwa iqembu leZimbabwe Warriors isigidi samadola eMelika $1 million yokuphatheka emidlalweni ye-Africa Cup of Nations kwele Morocco ngomnyaka ozayo. UNcube ukhulume amazwi la izolo edala lephalamende ngesikhathi sethula uluhlu lwendleko zikahulumende yomnyaka ozayo. Uphinde wathi uzanika ugatsha lukahulumende olwezemidlalo i-189 million Zimbabwe gold yokuthuthukisa inkundla yezemidlalo ye-National Sports Stadium. Okwamanje eleZimbabwe lisebenzisa inkundla zemidlalo zakwele South Africa emidlalweni yeqembu lenkuqu lelizwe. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu lina balaleli beStudio 7 esithumela yona ngeWhatsApp.
Studio 7 injani kanye nababukeli besicela beStudio 7 ukuthi nisenzele ifavor la isikhiphele indaba zeMozambique sizwe ukuthi kwenzakalani. Nathi siyafuna ukuba sazi nathula nje, kodwa ezeAmerica benizikhipha njalo nje, ezeMozambique niyazifihla indaba niyasatshiswa.
Amachono balaleli beStudio 7, siyabonga imali ngabe liyaphila. Lapha kuleza kamizi zakusigangatha ezikhala zibamba umlomo wangaphansi ngokusela babantu bakusigangatha abatshontsha esanende sesakhiwo esiyikliniki yakusigangatha, ekliniki ebuneliphati isebenze ebantwini. Thinteka kuze kuyethinteka ngitsho lezinkulu zakhona, baholi bakhona bezindawo naleyo yakusigangatha, kuthiwani ngamasela anjalo? Balombuzo abantu bakusigangatha ngamasela akhona kwesigangatsha angasoze aphila kahle mayelana nokwakhiwa kwesakhiwo lesiyana. Kambe sizaphela njani sakhiwo lesiyana? Okulumayo ngupamona ungwenya lapha eWard 5 eMatsawuti.
Sanibonani basakazi bethu beStudio 7, lesiphi indaba ezimqotho ngapha thina uVungu constituency Ward 4. Silohlupho olumangalisayo kansile esilayo lapha lomajaya nxa kubuya ama-presidential imputs ezizinto ezikholayo. Hole busuku bagajayisa bothwelufu abanye ngokusiyakusa. Hole busuku and kabatshontshi nje babulala abantu kabaholi kuhle la batshontshele okuzwayo. Kansile esilayo kuthiwa kumajaya kulala development ayenzayo, abantu amanzi banatha le nkomo emfuleni ugelo, akulazibhorane twayenzayo kuphena kuxabana labathungameli bezigaba amasokhu.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Uhlelo Woza Friday kuliviki silejaha elisakhulayo elipheka libuye njalo licule umdumo wakulezinsuku we-house music, umncedisi moyo odume ngokuthi uDJ Cooperman. Asizweni ixoxalo Ezra Jesus Panda kweStudio 7. Ngoba ngithi ibakala ngawe ndelu vumendo ngemhlobo.
Cooperman sekhathazile uthi uzathunywa umculo we-house music abathi dance music. Uma unondo odabuka emahlaba ithwale emfilabuso. Usiphathele idlade lakhe elitsha lweza 3 steps.
Qale into zokwenza into zomculo eminyakeni ka-2006. Ngathi professionally ngiqale ukwenza kakhulu okuzayo ngo-2008 sokusiya phambili khonale. Ngizalwe khonapho edolobheni lakoBulawayo.
Dadeleli lithwala njalo osebenze lobani ekuliphekeni.
Uthi ayi 3 step ikakhulike idlala deleli. Ngisebenze lo lewanika, lo Siphiwe, uPhiwe Mwelase, uLadi, uFab G, khona ke uMacala, uTyler, ubutholezwe uMaqhuzu ke uMaqhuzu ngomnike uChaya Masikandi lapha ke bese ngifuse lapha bese ngicaba ukuthi no kanti kuyini okungenza ke umculo wethu uphakame kakhulu so iphonga sense no kahle ke ntingi umhlabeleli wenzi Masikandi.
Ukuthanda kwakhe imota ezincane kuthiwa yiMini Cooper kwenza umncedisi bambiza DJ Cooperman. Pho yena wangena njani kwezomculo?
Umculo wase South Africa kakhulu ke sikhulele ngesikhathi sekwaito. So inspiration yami ngivela kubo Arthur, le Brothers of Peace yokuqala, you know, abo Dr. Makheu Makaula. Yikho ke ngiqale khona ke uthando lwami kakhulu senginazile ntapa lento ngingayiyenza lami, but akhona ke amagroup amadala wabo Tribal Monks.
Kusela izubalaleli lokuthi umculo wakho bengawuthola ngapi?
Umculo usutholakala ke bengawuthola ku all the social media platforms, bo Spotify, YouTube, Apple Music, njalo ke mina ngiyatholakala on all social media handles khonapho ke uyakwanisa ukuthi ungilandele ungifollowe ku X at Cooperman DJ, ku Facebook Cooperman, Instagram Cooperman. Siyabonga kakhulu.
Isikhathi sedlule ngumangoye bakwethu bese kuhlelo hoza hoza Friday silo DJ Cooperman sidibaneni kwelizayo. Igama lami as a Jesus Banda.
Siyazizwa ziyadinwa kakhulu. Siyabonga kakhulu Ezra Jesus Banda khona ngapho okhona ingakhohlwa ku-live blog uhlelo yalandela khona manje kona singakehlukani sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela inhlanganiso ezimela izisebenzi sezisole kakhulu umphathintambo wezemali ngokwedesa amabhizimusi labathengi imijelo emitsha. Siliqhuba lapha uhlelo lwethu namhlanje olubalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube ngisithi libele viki impela viki elijukela.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.